si kangela ugwa chakwa mwakuta isikhathi esidlulileyo akutsho ukuthi intengo yezinto iza kwehla. Kutsho ukuthi ilidela izinto kade sikhwela ngayo yiyo engatshintsha. Sibona ngokuthi nxa amafutha ekhwela ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga, kumbe ngeziki ngeziki, kumbe ngenyanga ngenyanga, lama prices lawo alandela ke ukukhuphuka kwamafutha. Kodwa nxa kuyikuthi amafutha ayehla, kutsho ke ukuthi intengo ingala isendaweni lapha ebikhona okwamanje. Kutsho nje ukuthi ingxenye ukukhuphuka kwezinto yikho esingathi sokulobuvelo. Into enhle okumangalisayo ke ukubona intengo yamafutha isehla, ngoba kutsho ukuthi i-rate in which ama-prices ezinto akhwela ngayo aseza kuma. So kuyajabulisa nxa sibona loba kungamasenti amabili kumbe amathathu mbe yodwa, kodwa kungabe kutshengiselela nje ukuthi kungaba nge-stabilization kundaba yentengo. Kodwa kutsho ukuthi sesiphumile kunkinga ekade vele siyikhangele.
Kodwa libona kusiba lokuzinza elikhuluma ngakho yini baba Moyo, ngoba sihlezi sisizwa likhala njalo lisithi osomabhizimusi abaningi sebengamagovu.
Inkinga ekhona yikuthi esingathi ngokubangela intengo kasomafutha kuphela, indaba esiyibiza sithi yi-exchange rate, kumbe okutholakala khona yangaphandle kwamazwe njengoba abantu bayithola ke emfika omnyama. So nxa singathi kuba lobubelo nxa kuyikuthi amafutha ayakhwela, kodwa kukhona ke okunye abamosomabhizinisi abangakusebenzisa ukuze bebe belokhu bekhuphula phela yezinto. Indaba ye-exchange rate siyibona ingakatshintshi, yilokhu ikhwela ngensuku ngensuku. So loba nje sithi kuhle ukuthi kule-stabilization ngapha emafutheni, kodwa aluba le-stabilization iyatholakala njalo nje naku-exchange rate, aluba kuba nobubelo.
Sibone njalo uhulumende namuhla sethula imininingwane ye-coin eliyigolide lelathi lizathengiselwa abantu abafuna ukugcina uhlonzi lwemali. Libona lisebenza kuhle yini lelo coin? Impela abantu belamukela bezwisisa ukuthi lisebenza njani.
Nxa sikhangela kumbe sikhuluma loZulu ama-members bezisebenzi kunhlanganiso esibamelelayo, abaningi ke kabala singathi information eneleyo ukuthi ke indaba le yama-coin izanceda ngaphi. Sibona engani kuthiwa khona kumbe izisebenzi zibona engani indaba yama-coin leyi kalibuyelanga izisebenzi, ngoba phela balutshwana kuzisebenzi abazafinyelela ukuthi bayathenge ke lawo ama-coins. Asiboni ke lamaganyane eza kwekela ke ukuthenga ama-coins bewagcine, babuye njalo bekhiphe zaleyo mali eyangaphandle kwamazwe bezigcinele bona. Sibona ngani akula mthetho nje ozagwalisa ukuthi bagcine konke kokubili ama-coins, babuye begcine le mali ingabhodi ke ukuthi abangabayanga abanjengathi bebe sebeyiswele ngazidinga emabhenki, beyiswela le mali eyangaphandle kwamazwe.